Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 29 2022 ngokristande. Endabeni zethu lamhlanje usuku lwesibili lokuthengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abathengiselayo, kanti kubangelwa yini ukuthi izisebenzi zingathengiseli ngobunene?
Nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama.
Ugatsha lwezimstas soluthule ingcazelo yodaba lwamanani esensus aveza ukuba kule ndawo ematobo okuhlala abesilisa kuphela kungela ngitsho lo yedwa owesifazane.
Nokuthamanzi inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu isizwe society zange sazinika umlando wokuthi senze into lokhu esijala ukwenza kuma-elections okuthiwa yi-monitoring.
Kambe umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na?
Ye, ngoba yibo abathwele, yibo abaphethe ikhulu nxa kulamabhanga inkinga ikubo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalutshwana kakhulu abatshengiselayo. Lanxa izisebenzi phose zonke zivumelana ukuthi iholo liphansi kakhulu, inani labatshengiseleyo alihambelani labakhononayo. Kwamanye amazwe ukutshengisela kusekelwa izisebenzi phose zonke okwenza kube indlela ebalulekileyo yokulungisisa udaba lweholo. Kodwa eZimbabwe kukhanya kungasebenzi. Inkokheli yezisebenzi yayithe amalanga adluleyo amabili abe yikuqala nje kohlelo lokutshengisela olubanzi. Kodwa ngendlela okwenzakale ngayo kukhanya kuza kuba nzima ukuthi izisebenzi zitshengisele njengoba zimadolo nzima ngalolu daba. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube endawonyelo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima bakhangelelwe uhlangana lezisebenzi ngomvulo kukhulunyiswana udaba lweholo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi AZCTU umnumzana Jafet Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele kuyini okwehlulayo kudaba lokutshengisela.
Okokuqala kungaba indaba yokwesaba, indaba yokwesaba ukugunyulwa emsebenzini, ngoba phela ngabantu abasebenzela uhulumende kubalulake. Okunye ke ikho kuvele kukhona phakathi kwelizwe ukuthi nxa ukhonona usuka ke usunikwa ke amagama kuthi ungaba ngumuntu omelela abanye abantu abangaphandle kwamazwe. So kusuke kube indaba ke engenisa ezombangazwe ukuthi labo ke abakhala la umsebenzi ngabalwisana lebandla elibusayo njalo bethunywa ngabantu bangaphandle kwelizwe kumbe sebethunyiwe ngabe opposition kwebezombangazwe. Kusuke kwethuse abaningi ngokuthi kwele Zimbabwe nxa unganikwa ke igama lokuthi ungumuntu ke olusana lebandla elibusayo kumbe njalo ungumuntu we opposition kumbe njalo ukhuluma umelele i opposition kunengi ke okungakwehlela. Abanengi bayakwazi ukuthi ungehlela kuyini kuba kusuka kwesabise kunkokheli ke ezithize ke kulabo abasebenza kokhulumende. Kati ke okunye kubangelwa yi policy nxa kubuya ke kuqhatshweni ngoba phela uvele uhulumende udonsa ke kuma structures ebandla elibusayo so kuba labanengi ke abalozwelo ke lo uhulumende kube ngabantu abebandla elibusayo kuba nzima ke ukuthi bekhalale umsebenzi ngokuthi babe sebebona ngani thakona ke sebehambisela phambili ke injongo yalabo abaphikisana lohulumende kozomba ngazwe so kuzaba nzima ke kwabathize ke abasebenza kuhulumende ukuthi bale umsebenzi kodwa ke abaningi hayi kukhanya ke kulukhuni abanye siyakwazi njalo ukuthi bathe besuka emsebenzini sababona sebengama members of parliament sebengama deputy ministers so babe vele bekuma structures ke uhlangothi ke olubusayo kumbe ibandla elibusayo so kuba nzima ukuthi bebonakale ke bengani bayaphikisana kumbe bayalwa lo hulumende
akula yini enye indlela engasetshenziswa
nxa sikhangela nje indlela kumbe singathi ama esingakubiza ngesilungu sithi ama struggles kumbe ukulwa kumbe ukuzama ukuthola okufunakalayo kuzisebenzi kuqala ke ngokukhulumisana nxa sekwehlule kukhulumisana kujwayelekile kuyazakala njalo kusemthethweni ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi umthetho obususitsho ukuthi bengenza njani ukuthi beyale umsebenzi okusemthethweni benika ke inotice ekwanileyo bezama njalo ukuthi kulandelwe ke ivoti ke efunakalayo kudingakala ukuthi bangaka bavumelana lakho so indaba yokuyekela umsebenzi isibanjwa engani into embi kumbe ngesilungu singathi a criminal issue kumbe into ebulalisayo kumbe into echayisayo kanti ke emthethweni ke indaba ye strike kumbe ukwala umsebenzi ikhona emthethweni iyavunyelwa
Umnumzana Japhet Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU. Uhulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency kumbe iZimstat solwethule ingcazelo phezu kodaba olusegudwini olwamanani e-census aveza ukuba kuwa 20 emadobo kuhlala abesilisa kuphela njalo akula ngitsho loyedwa wesifazane kulabanye abasele bekhuza umhlola kuliviki kulandela ukwethulwa kwempumela yesensus enziwe yilolu gatsha kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula eveza ukuthi ewadini le kusemzini yezinsizwa kuphela abanye bebesithi lawa ngamanga aveza ukuthi impumela yonke yokubalwa kwabantu ilesandla semfene kodwa kungcazelo eyiphe izolo iZimstats ithe isizathu ukuthi uward 20 kusemaplazini lapho abafuyi abavela kwezinye indawo abalagisa khona izifuyo zabo ithi abesilisa abahlala kulindawo bangamachumi ayisitya kalombili lanhlanu 85 njalo kabagcilanga kulindawo kusensus ka 2012 iZimstats ithi kuli ward kwakuhlala abesilisa abangamachumi phose amahlanu 49 labesifazane abalichumi lanhlanu kuphela 15 uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda ohlala emadobo yena othi ngempela leli liqiniso kodwa uthi kungaba kuhle nxa kungavela ukuthi bangaki abantu abavote kukhetho olwedluleyo kuliwadi
uward 20 wakreatwa uphakathi kwamaplazi aphakathi nxa uhamba ngomgwaqo wekhezi so iwadi yakhona ayifani labo ward 23 labo ward 24 labo wa 25 owa 25 bangapha kumthwakazi kulabantu abanengi kakhulu futhi ayifani labo wa 16 wa 17 okungamakhaya so kusemaplazini nje kusemnageni imizi yakho nambona ngani ingu 25 imizi oso nxa ngicabanga kahle ngamaplazi nje ukuthi imizi yakho into egaga futhi kusengenzeka ukuthi kube kuliqiniso ukuthi abantu abatholakale khona izinstati bekungabantu abahlala emnageni abekusinkubo ngoba abanikazi bamaplazi lawo bahlala koBulawayo abanye bahlala eGwanda kodwa ke okungaba kuzachaza ukuthi leyo wadi nxa singayikhangela kukhetho kuma-election ukuthi kahle kahle nxa kuvotwa abantu abangaki ngicabanga ukuthi nxa singatholakala lawo lelo nani labantu lemphumela yama-election sibese sichathanisa ke lokuvele kukhona kungasivezela okunye okungasimangalisa kakhulu
ubona ngani kulokudlelezela okungavezwa imininingwane esiyitholayo ngaliwadi
ukuthi sikubambe khonoko sikubambisise bese kusithi ngokhetho sanelise ukukhangela ke bese sibona ukuthi anti wonke umuntu usekwazi ukuthi iwadi le iveli labantu abangaka sizamele ukuthi-ke kuzasinceda thina nxa sesi-analyza ukhetho ukuthi sibuyele sekhangela ukuthi abantu abavotileyo sibili kuleyo wadi yibona abayini abantu okuthiwe bakhona kumbe sokutholakalise kunabanye abantu amanumber sefike ku-500 kuzasinceda khonokho ngoba leyo wadi sibili liqiniso ukuthi abantu ngabakho kusemaplazini kuthe gqagqagqa imizi yakhona
wona amanani aphume ekubalweni kwabantu ku-census lawa uwabona njani sibona iBulawayo isemuva ilandelwa iMat South kuzokuthi iMat North
kukhona ukuchamanzi inkinga yakhona yokuthi kasizange lathi ikakhulu i-civil society sizange sazinika umlando wokuthi senze into lokhu esijale ukwenza kuma-election okuthiwa yi-monitoring and i-observation kakula even emthethweni ukuthi kube lamathuba ukuthi kumonithwe indlela ye-census so nxa sekuphume kwabanje nanxa sizakhonona sikhonone ukuthiwa iBulawayo inani labantu koBulawayo lithuthuke nge-12,000 kuphela after 10 years into yakhona kayisiphathi kahle kodwa ke kakulanto esingayiyenza kutsho ukuthi ikhekhe lelizwe nxa umgano welizwe uphakululwa thina koBulawayo sizaqhubeka sithole okuncane nabi le Mathekeleni ne-South siyaqhubeka sithole okuncane iHarare izaqhubeka ithole okuningi
lo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda isakhamuzi seMadobo Gambe umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uyehluleka umsebenzi na abanye basale bezibuza lombuzo izolo ngemva kokwethulwa koluhlu lwendleko zikahulumende i-midterm fiscal review and supplementary budget umbiko kaNcube awemukelekwanga ngabaningi ngoba amacebo awethuleyo akhanya engasoze athuthukise umnotho lakancini uNcube uvumile ukuthi umnotho welizwe uya nganxele esithi lokhu kubangelwe yikunganga kuhle kwezulu lempi yakwele Ukraine leRussia siqoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
hathi kukhanya vele akubula into eguqukileyo ngoba singaze sinanzelisise imali imiholo ezisebenzi kahulumende ye baba kunjalo ukuthi uwehlise imithelo yabo kodwa ubekhuluma ngokwemali yezimbabwe yalapha ibhajethi yakhe kayiqondanga lezifiso zezisebenzi kahulumende ezifuna ukubhadalwa ngemali yangaphandle zabona ukuthi okunye akavumi ukuthi uhulumende wakhe uyehluleka ukulungisela umnotho wethu ukukhuluma ngama-external factors intengo yezimali yangaphandle kwelizwe kodwa akatsho yena ukuthi ufuna ukulungisisa njani okwegolide imali zegolide ukhuluma ngazo kodwa akutshengiseli awula themba lokuthi intengo yemali i-inflation ehlukuluza abantwana bezimbabwe izalungisiswa ye singathi khona akwenzanga lutho ibhajethi yakhe patanga luto olu karakterisa imali engena esikhwameni sabantu disposable income
sike sezwa abanye abe abacubungula ezenotho bephuma emsakazweni we ZBC besithi bona inhlelo zikamnumzana Mthuli Ncube zonke ngazi yalandelwa kuhle ngazi yaphumelela uDubo lusuka lube yilaba okuthiwa ngama securocrats labanye abezombusazwe kungasuswa ezombusazwe kungaba lomehluko na
uhulumende wethu oweZimbabwe singathi ngesikhiwa yiunitary government uhulumende osebenza esuka egatsheni lolodwa ama minister ama security courts labanye laba bachathwa nguhulumende basebenza bephansi kwemthunzi we executive presidency executive authority kuchukuthi konke okukhulunywa ku cabinet yeZimbabwe lokho okukhulunywa ku politiko yeZANU-PF kufanele kwenziwe ngama instructions okahulumende obusayo weZANU-PF so akusilo qiniso ukuthi ingaye kuthiwa ukuqoqwa okwenziwa ozomnotho ngunqube ukuyalandelwa kufanele kulandelwe ngoba sile executive president yumsebenzi we cabinet ikamnangakwa ukuthi kube labantu abalandela imithetho yakhona kuphinde kube lapho Joram Gumbo labo Gumbo labana aba minister abaqondanile implementation yama policies la lelwa soqiniso kutshengisa nje ukuthi executive government esilayo o executive authority le cabinet yakhona le ruling party bayehluleka uku implementa lokho ukuthi babe sebesithi khona uzibani bani ngayo yenza lokho
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le studio 7 eseHarare
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC
okwamanje lesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo iphepha ndaba leNewsday lilodaba lokuthi inkampani yamandla kagesi eZesa isiyandelwe okukuthi ayisoze yenelise ukusuthisa uZulu lamankampani. Leli phepha ndaba lithi kulamankampani amaningi asevule imigodi lawonala avele ekhona asefuna amandla kagesi amaningi kakhulu. Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi abayisithupha abase engozini yemota emgwaqweni osuka eRusape usiya eNyanga. Leli phepha ndaba lithi iroli ibithwele abantu abalishumi nasithupha yadubuka ivili yagenquka kwafa abantu abayisithupha kwalimala abayithoba munembili abanye babo kakhulu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sizasakazi ivuka njani lomthokazi omuhle yonke indawo lapho likhona okhuluma ngomqobisi Mathanda isesentshurini akhoke ngokuzalwa ngisegwande alisuphi anti ke ibe nesicolo lami kubo kifuke lapha labo njengamiri ngomo ukuba sala lami ke limbaleli kodwa amahawu kanye kunini kambe nini lo sengiphosela abantu kodwa ke lokhu ikhahlele lezinangeni iphosela ikhahlele lezinangeni yazi ngiyaphela ngiyalizwa liyabakhuluma abantu ukuba kula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamachayina amachayina nola azasibulalela ilizwe ngoba ayikho mina into esengiyibonile asebenza aphandle kulokho besimoshela izinto ilizwe liyaphela lokho elikhonoleza ichayina kancane kancane laxotsha abelungu axotsha abelungu iZANU-PF wathi akabafuni bafuna ukuzibusa kodwa ngathi sesiyabona nonke kodwa sesisimiswa ngesinye isizwe samachayina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesi ondaba wakho right yabo emachayineni lapho right mazi ukuba sithathele izizwe ba sithathela into yonke into ngaphakathi iba kula into ezisibingile thina singabantu abasezi ngiyabonga ngithola somuntu ngicela ikodi yami le
njani bafakele ukuthi kuseze ngiyabingelela ngomsebenzi ongiranga ngokwenzela yona ibe ngina ngifuna ukukhuluma ngoJonathan Jonathan Moyo usezi khona leKenya kodwa ulandisa izindaba zeZimbabwe funa nikuthuthu Jonathan funa ngamasekhethe abe sengena ngivele ngumdilisi abe sengena ke kuma structures ahambe dilise 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 imsebenzi kaJonathan ela asitophe isiyathi lekhona stop nonsense sino mthetho ngilandela yona stop ibi Jonathan ekela khona ukukhuluma
ngibona ngibona ngonke isikhathi njani ngomthetho eZimbabwe yayi mina engiwangulayo amadamu lawa angaphumelela ayakhiwayo ngibona kuzo kuyinto enhle kakhulu ngoba manje wawona eqhakazekile ukuthi lawo yonke into zonke ziyakha amathayini anxa zibhadalwe ngani leyo ngabhadalwa ngamaplani leyo ngabhadalwa ngesayamuntu leyo ngabhadalwa ngegolide ngicabanga ukuthi kunombono omlile kakhulu ifi kungu-president omnanga agwagombela omnanga agwala bawasaba nama-cabinet yakhe kuyinto enhle ukubongela lokhu ayisho ukuthi aphephizane kodwa ikubongela into eza ebantwini bezimbabwe because ukuthi kwenziwe ngizani akusho lutho ngoba amaphathi onke ngicabanga ukuthi ala magama ozanu zaphu MRT maningi-ke la maphathi so kodwa ngingakusenzela abantu into enjalo seyinto enhle kakhulu ngakubongela mina ngazalamende bakuo ukuthi kubhadalwe ngani akuthiwa akusho lutho ngoba kufanele vele ikhona ma imali ingekho bhadalwa ngokhono kumbe izindlovu kumbe izinkomo kumbe lamaplazi because amanzi awaphili and amachina fasibonile iparlamente lakhe eharare nje ukuhle konke lokho kanti ngokwazi ukuthi akula muntu ozophila fo eza akula muntu ozophila fo eza kusukezeleni one day unkulunkulu uzokwenza njabe lungu babesaba ngithi yaphila bayisiphilente kodwa abasayithathanga so nabo abezami bazophuma ilanga labo lingasike alingasingisiwe siyabonga siyabonga ngalemuthi kakhulu mina kuyambonga ngiyakubongela lokho kodwa ngimlandele ezakho angisomlandele ezakho
injani studio 7 hapha ngapha thina eBulawayo ngapha hayi kungcono kunoku izodla kuzwangu hayi singona ukuthile hayi sakubona ethawuni emathawuni asakubona singizela emakhaya komtoko le lapha eBulawayo hayi akula lutho sizuza komtoko lapho kunabantu bona abachayiweyo hayi eBulawayo hayi gula
kosiya kulembakaphasi lokwenzikuthi yakhesi mthetho yokuthi yamnalimo wakathi kabisa sana bakuzethi iyo akahamba soke ngomntwana atisinte nje ikatari yamolaudi yayinoni yaZimbabwe nanka constitution yayinoni yaZimbabwe ivele kakanyanya kubantu bakokonke wonke imanike zalo kokuthila especially amakani abus ayikhona uli bawo bali mungoma mpati yazanu pf otonteke olomatonteke ziyakucheni mapureshara izabiyeni zabayofa basuka kalete bazanu kambo bantaba balabhadalwa kumbanziba nawauma nawajaya muntu nawatukira kutieni uzirima chako babhadala babobo kakwete mupurisa uyo wabasuka nanka majors uyo wabatongi yako tegwa wakapanga mlandu wakapanga tite wakasungiwa kuli abakajaya mteri yazwa upepe kuyanga mando mtu wakamana mtu 08 wakamana kuji wabandu anduwe ufumendu uli vito asita hope uli muji magani mbaya bati kuti wambula mabala mabi kutela opposition ele oyo yopita muji mubo neini wakati wakupegwa iberi biyo vei jobs kutegwa tongi wakazwa kunganda yawe yaka chia mkamunga babu kako fone na majors itonga nkani ya kuti mpana na msindi utake ingi tegu mpamunga jobs deleka jari lidionga mwenye obu kampeina so jobs kata chitigiri mlandu wakuti wakatita vieni pe watigira kutegwa abule mwenye wakio kampeina beta jari yue mane tukumane ngenenge zizoko simula wa ilo nyiga uzirika kanya kuma opposition pepe ma upati itongo ni mwambi ni bantu basi mbalo kaya
kweli tuka kani kustuke sefe ni lela mikano wako kushaba mna mkambi nte yoto wa jenza mkubi 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 lapho bekubehambisana nabomkhaya besezimithetho yabo lapho ayipha labophosa namhlanje uyakhuluma ungubani izinothing Zimbabwean politics yikho sathinde lapha kuyashekho akusabanga ukuthi ma engafuni ukuthi njengela ukubuya kuzanu p f ngokusebenzisa igaba ibizo le-CCC CCC yinto yabantu akula muntu azoyenza zonke lezi zinto azikhulumayo akula muntu azomlalela engubani
studio 7
Lauge abengamazwi lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ikomiti ehlolisisa ngokwenzakala nyakenye lapho abalandeli bowaye ngumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump abangena ngamandla edalele The House, ikhangelelwe ukuqhubeka phambili ngomsebenzi wayo ngenyanga kaMpandula. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi uTrump useyazise ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo olokudinga umongameli. Siqoxele olandela izombusazo elemelika umnumzana Tifa Wajapi Bango Dube saqala ngokumbuza ukuthi uwabona njani amathuba kamnumzana Trump.
Kusuke kukhona impawu wazikhangela wazibona ukuthi ngalokho akubonayo njalo ngalokho aku-analyze akubonayo ubona elethuba elikhulu kakhulu lokuthi engabuye enqobe, ngoba sesike sababona abanye abathi besuke benqotiwe bahambele unomphela bengaphindi futhi bephenduke. Kodwa-ke yena impawu zakhe azitshengisayo utshengisela sobala ukuthi uyabona ukuthi usaselalo ithuba lokuthi mhlawumbe zikhona izinto asengazi azilungise ezingenza ukuthi abuye anqobe njalo.
Ubona ungani engaba lula yini ukuthi anqotshwe ngumongameli Joe Biden?
Uyabe eselichance enkulu kakhulu engenza ukuthi abuye angene njalo abe ngumongameli weMelika. Ikakhulukazi nxa sithi siyakhangela inkulumo zakhe aqina ngazo kulamalanga, nxa sithi silalela ama-interviews akhe ukhuluma kakhulu ngodaba lokuthi yena ngabe kukuthi yena nguye wayekhona, ngabe impi le yaseRussia le Ukraine ngabe ayikho, ngoba uyaze yathi ukuthi iziningi izimpi athi yena ngesikhathi sakhe sasekhona ezazihlongoza ezazifaka ukuthi ngabe zabe khona. Kodwa-ke ngendlela aphatha ngayo wenza ama-diplomatic ways ezokuthi kweneliseke ukuthi akugweme lokuthi izimpi lezo noma babekhona abanye babezishushumbisa ukuthi zibe khona, kodwa ekugcineni kwagcina kungasabanga le mpi ngesikhathi sakhe ekhona. Yingakho engibona ngibona ngathi ikakhulukazi impi ye-Ukraine ne-Russia isingambeka engcupheni enkulu kakhulu ukuthi sengaba sezingeni elikhulu lokuthi sengabuya awine ikakhulukazi nxa sikhangela indlela uJoe Biden ayewaphatha udaba lwase-Ukraine ne-Russia uye waluphatha ngendlela ebudedengu ocine busenza ukuthi impi le iqhubekele phambili loku ingapheli kodwa ke kuloko kusiba lo mfutho omningi olokhu sezakala abantu kulamalanga akusela muntu osafuna ukubona impi iqhubekela phambili abantu bafuna ukuthula abantu bafuna ipeace ngakho ngaleyo ndlela ngibona kusiba lamathuba amaningi ukuthi abantu sebengagcina besupporta umnumzana uDonald Trump besenzela khona ukuthi kube i-counter attack yokuthi ikube le ndlela yokuthi kutholakale isombululo esingenza ukuthi impi yase-Russia ne-Ukraine iphele nxa kukuthi lakhona ingabe kukuthi ngaleso sikhathi nxa kusiyafika isikhathi sokukhethwa iyabe ilokhu isasekhona
umnumzana Difa wajabhe ibhango Dube ngolandela ezombusazwe wele Melika ube khuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilitane isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela usuku lwesibili lokutshengisela kwezisebenzi zikahulumende lwedlule izolo bebalulutshwana kakhulu abatshengiselayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngelifisela impelaviki elithukela ngoChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com